Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kuMbimbitho 2020 uChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Ngakhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende ayabebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkhuni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade ama-bookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. Solo kufanele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu koBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale le-cabinet sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezanu PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhla ka-20. Ngempela sonto umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri Kashiri uthiye abanye bebambewa ngaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje, amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka-5 ngoNkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisithiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nxa sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende ayabebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende, okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende phose sifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lomkhuhlane wona lo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngiyathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele, okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lomkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
Amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe nguhulumende ukuze sunqabe. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye, ubonile upresident weSouth Africa uma ku TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngutshengise khathesi. Uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavela endaweni enje, asafuni abantu abavela endaweni. Uthi bona kabacabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uzupko, ngoba uzupko uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba izupko iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures, asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flower machine avela kwezinye indawo lezi esezilomkhuhlane osimemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Ngasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane singabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Khayisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni yikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni besele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansile yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza njengekhansili kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Ezomele siwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo, bakhokheli singathi laba abantu bakhokheli bezakhamizi singathi ama-regions association nami ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi iyimiswe kumbe idluliselwe phambili sisakabona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus. Hhayi, uMongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jale kakhulu ngoba ikade sokufisa lathi nje inkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho?
Hhayi, izamenzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe evini edluleyo kwaba yinto ese-South Africa. Sokule ama-cases 1 or 2 singathi umpelaviki khonapheka ukukhanya ukuthi into lethele yabemetheka. So yikho-ke libonile lathi nesonto njengedolobha sikhiphe i-statement sonaso esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala koBulawayo njengoba yena umongameli welizwe sekhulumile. Sibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kusigaba ezaphansi zombuso siya singathi makomiti okumawazi.
Njengoba idolobha lakobulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol ledizili, libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka?
Singathi uhlupho lukhona kakhulu sandikile sikhangele ikhonomi yelizwe sikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko ophithe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesingasenele idaba le-coronavirus zonenzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe konoko ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases wona awe-coronavirus. Zikhanjiswa njalo zisibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela ngemkhuhlane engajayelekanga leyo eyabivela. Njalo-ke isibhedlela i-Tonygrove infectious hospital ne-staff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakobulawayo lisoze lilahlekelwe yini kwezemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela zephekelo ezizabuya eze-independent belungiselela imizi yabo bekhangelele i-trade fair. Singathi ama-lodges lamahotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings ngalowo ngombukiso we-trade fair. So-ke sikhangele ukuthi kuza phambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu yakobulawayo.
Lo ngukansila Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba electronic lithi idlalade elitha lomhlabeleli uJah Prayzah lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lo mcimbi okumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elako le-South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu le-internet elezimlife.com lithi amapolisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezidaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphatheleni. Kulikwa ngobotshwe osiphatheleni abalikhulu lamashumi amahlanu duze lemthethwandaba ye-Trenbosch kobulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wezalele ephalamende uMnumzana Jacob Mkenda. Manje ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Hayi, angivumelani lakho lokho mina ukuthi izigezi zizekisa lizwe Zimbabwe zethule. Uma kanjani la bathena bekhankasela ukuthi lizwe leZimbabwe hhayi lafakela izijezi zenotho ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu kufanele ukuthi lithole izijezi ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kanjani nxa ukuthi imnotrisi uwa njalo njalo phansi kakhulu okuyangisayo nxa ukuthi awufuni ukuboniswa nguZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasori ukwethesa izijezi uhulumende weZimbabwe izijezi zenoto shwa kulaa nto esingayithi thina njengabantu abasha esiyelela indawo simele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho nendlela ekahle.
Yebo, yebo, mthokazi omuhle kuleqiniso ukuthi elemeli kamalithi bona amalungelo oluntu akaZulu eZimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kuleqiniso elingaphikiswayo leyo bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili abantu beZimbabwe bancindezele kakhulu bayathola ukuthi ama-sanctions kayinto yenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu kufanele kuyenziwe i-mass action i-mass action leyo ma bengayenza abantu beZimbabwe bazobasupporta kakhulu balesupporti kakhulu ukusincedisa lapho siyakudinga siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa kususe nje umbuso lo wamasotsha le-ZANU-PF osebehlukumeza abantu okungapheliyo okungathi imihlolo sebethatha ilizwe balenze into yabo bayenza ngathi umuzwa wabo bafuna ukuwukhontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethwa emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo manje siyacela kakhulu sizizalwane zaseZimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo impela besincedise ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho so kule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnangagwa layo esethathela phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe kahle kahle uMugabe wayesuye wayincindezela umuntu wayincindezelile izwe eZimbabwe umnangagwa lamasotshayo ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezelelise yabona
Sanibonani, sanibonani, basaza bahle nabamele bohlelo se-Studio 7. Lo kukhuluma uBusani ngilana eCetano ngamatoho odabe ngizala kwamthokazi endaweni yaseBlamton phasi kwesigodi sakwaWobhodo kulaya ngizalwa khona. Endaweni-ke kuba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo zingaqhuba kanjani. Engikwaziyo nengikubona mina ukuthi uhulumeni lona okamkwango wakho unenkinga-ke engingasho ukuthi unalo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo makhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinet yabo le antshontsha nayo umnotho welizwe. Okokuqala, angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esikodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngawo ngaseyalale yabo. Okuwukuthi ma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-South uphelela nje kwabulawayo. Umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi iPlumtree nongayazi iMaphisa nongayazi iSt Joseph inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi ma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona uba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima ubuthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu sihlukane nje lento esihlanganisa nabantu basempumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike ku beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphasi kwakhe uyakwazi na ePlumtree uyanayazi na iMaphisa uyayazi na iKhezi uyanayazi na isintuzi so-ke wafika nje nangelodi langa wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoca mhlawumbe zithusele abantu bangakithi zibatshele ngokuthi ma ngabe zingavotelanga iqembu elibusayo bazokwenza ukuthini nokuthini
kukanjani emsakazweni. Hhayi, siyamuzwa upresident South Africa kakhuluma kodwa abantu ma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane mhlawumbe kuphephetheka ngamandla iqhinga lizozakha kodwa ukubuhle ukuthi uzokwenzakalani kelakithi ngoba manje ngathi ayikho nje into ekhona emini ukubhekana naleso sifo leso.
Sanibonani basakazi besitudio 7, siyalibingelela lonke igama lenkosi uJesu. Okokuqala ke ngithanda ukubuza nokubuza nokuzisisa lisibuzele ngale hulumende lapha ngendaba yama-passport. Thina siyahamba siyetopa up ama-passport wena lawa ama-emergency ayokhulunyaka ukuthi ama-610 lawo nge-610 kodwa sizwa siliyithole kulalo manager kobulawayo le. Hhayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisise. Uyasuke eVictoria Falls ukade 3 times usiya khona ngayo bakhe bekutshela ukuthi kuya lokuthi kuya lokuthi ufike ngabe bengakusisi. Bayala la ma-top up angikhona sisalele nje. Ama-passport siwabuka si-expire. Sa-apply imali ephelileyo asikawatholi. Sokufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sitophe up. Ngalo sincediswa njani kulokhu uhulumende engingayasida lisidluliseke kulokhu phambili basakazi be-studio 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphilingela passport. I-passport ngeke yafana nokuthi sithupha ngezinye indlela. Siyabonga lesibize kulokhu. Ilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho engiphuma khona ebhinga. Uncube umchitheke nabalingelela bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Livukile livukile lonke bantu be-studio 7 so kwezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina uTobias Sibanda. Ngani lo mbuzo sibili omkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezingeni zizwakala lani beStudio 7 kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bekuzwakala amazwi abantu abangani babesupport eqondileyo kodwa manje into emangisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kuStudio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asambe nini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana shaya sibi la uzwethuke lokho nxa izatshiya abantu 1,800 ka-20 ndiyakubona ukuthi kubulala lo kathi bona abantu babe bengaphike ngaleso sikhathi nxa silikhuluma la kutho ukuthi iStudio 7 ayemukele bonke abantu okwenzela ukuthi sikuphikisane ngokuqondileyo sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuza ukuthi ayitshiyeni izanu yenithethi uStudio 7 siyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 ale okhulumayo ngomzila wegazi. Mina ebengifuna ukuphawula ngabo bengifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya kwezambangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP namakhansela ababuya kwezinye indawo. Mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu. Silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usubuzibuza ukuthi umehluko nabo MLO, MLF, uzibuza ukuthi umehluko phakathi kwawo la maphathi kuyini. Ngoba uma uthalandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwaMthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kwindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nayo. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kwindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nayo. So kunoku phatha okwezami ukuthi abantu sebecotshelwa ngaphansi kwezihlahla okuyiphathe besiyibhekele ukuthi iphathe besinele uMthwakazi. So ngibona ngathi amaphathi onke lawa awahlangani kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni uMthwakazi usenokuthola ngoba omunye udonseyalo omunye udonseyalo kodwa sikhuluma indlela eyodwa yokuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Langibi lakho ukusithumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amaningi alukhuni awokwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okuningi, okufana lokumisa ukuxothwa kwabangabhadalanga imali yerenti ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sekulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kwelemelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. One more blessing. I don't the blessing. I don't the blessing. Them can't stop me. I am blessed. Me fly past them straight. Funny for them a wicked, some of them in a race. You know them want back the little food from me plate, but I got over devil a help with them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest, every day of my life I am blessed.
God bless me up. Over me. So when the wicked rise, judgment for them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm out stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish dancing, no worry, everything straight.
Me fly past them straight. Only for them a wicked, so what them in a race. You know them want back the little food from me plate, but I got over devil a help with them straight.
I am blessed.
Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest, every day of my life I am blessed. I am blessed.
Ngesikhangele inhlobo zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla leZANU-PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Solomon Mkhune, uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. Umongameli Donald Trump usethatha udaba lwe-coronavirus kanzima. Lanxa phambilini ubelithatha lula esithi leli gcikwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singasilalela ngo 7:30 ntambama.